khona kulinyathelo elihle nga sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalamizeli izwe lakhe ezilapha eSouth Africa. Khulu kuzayenza ukuthi kube lula kubaZimbabwe njalapha eSouth Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport. Into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isithukile i-ofisi lama-passport nazo sigathatha lapha kithi, intengo yokuthi umuntu a-applyele i-passport izabe isingakanani. So kuyenzeka ukuthi njengoba bethukile beza ngapha, amakhosi okuthi umuntu a-applyele i-passport abe sesiba phezudlwana kalokhu ade sikwazi. Ungathi uyabheka ama-passport beto-applya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu, ahambele izithombe, abhadale imali ebingazo 300 rand ozothwani yamafomu. Usuka lapho-ke siba neyokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ezabumbhalisile ukuthi aye kusubmithela amafomu ofisini lapho kuthathwa khona ama-passport. Intengo yakhona-ke leyaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesilandiwe ngapha kuza kwenzakala kanjani. Abantu bazobelokhu be-applya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale embassy ndise-consulate bazoku-applywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-applya online njengoba ngijayele ukwenza ngenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlike ku-applya ebulenjini zobe sikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lo dletshana lo yedwa nje oseke waphatheka kulolu hlelo kumbe oseke wa-apply.
Ngokwazi kwami, ngolwazi lwami ngilalo, sisalokhu sithola nje i-information esuka ku-embassy lakuma-consulate. Akubathiwo futhi lokuthi kuze abantu bazabe u-applya kanjani. So sisalindile esithemba ukuthi i-consulate kumbe i-embassy izakukhipha ku-statement sabo mase lokhu sokusenzeka, bakwazisa abantu ukuthi benziwa kanjani.